ukubothwa kukababa uJacob Ngarivume lo baba uHopo Chingono ikuhlukuluzwa kwalabo abayenza imisebenzi yabo njengama-professionals, abantu abafana lama-journalists. Sithi thina kuhulumende kachiye lokhu okokuhlukuluza abantu ababe beziyenzela imisebenzi yabo njengama-journalists. Njalo uhulumende kachiyane labantu labo ababe senza kumbe be-enjoya ama-rights awo njengoba ama-rights lawa ekhona esisekelweni sombuso welizwe sethu, njenge right leyo enikeza abantu amandla ekuze ba demonstrate kumbe babhale ama petitions bewanikeza kuma government departments kumbe kuhulumende nsantando. Kukhona lokhu esisekelweni sombuso welizwe. Kuthi thina sibona azathi ukubotshwa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende uyesaba ukuze abantu ba-enjoy amalungelo abo. So yena sekhona lapha ukuhlukuluza amalungelo abantu, njalo ukubethusela ukuze bona bengakwanisi ukuyenza lokho okuvunyelwa isisekelo sombuso welizwe sethu.
Kodwa uhulumende uthi bebetshotshozela uDlakela.
Asikuboni thina lapho laba ababili bethe bona abantu kabayenze ama demonstrations alodlakela khona kumbe a violent akuvunyelwa ngumthetho welizwe leli ukwenza ama demonstrations alodlakela. Kodwa umthetho osesisekelweni sombuso welizwe uyavumela ukuze abantu bayenze ama demonstrations a peaceful. So asiboni ukuthi laba ababili manqabe sithi abantu kabaye bayotshengisela bengathongo bona ukuthi kabatshengisele lodlakela, lokho kuyabophisa. Yikho thina sitheka tesesicela kuhulumende ukuthi ayenze lokho okusemthethweni, alandele umthetho welizwe. Njalo sesicelile kusadaki le African Union ukuze bancedise labo ilizwe lethu leli ukuthi libuyele emthethweni, atsho ukuthi izinto ziyenze santando, abantu behlukuluzwa bethathelwa bona ama-rights abo akhona anikezwa yisisekelo sombuso welizwe. So yikho thina esikucelayo noma kasiboni icala elikhona lapha manxa umuntu senza ukuthi yena aphume, cela ukuthi abanye baphume labo bademonstrate engathongo ukuthi bayenze lokhu befaka uDlakela phakathi.